Indaba zesiNdebele ngamafitshane lamhlanje mhlaka 31 August 2015. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu eZimbabwe sezikhuthaze uZulu ukuthi ekhulume esola umkhuba wokuthunjwa lokunyamalaliswa kwabantu. Inkuthazo le iphuma lamhlanje lapho eleZimbabwe elimanyane khona lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga leWorld Disappearance Day. Kwezempilakahle sikhangela umkhuhlane woqhoqo lwemalaria oqhubeka uludubo kanye lokusolwa kukahulumende ngokwemela kakhulu emalini ezivela phandle kwelizwe ukuqhuba inhlelo zempilakahle elizweni yena engalunanzi ngokugcweleyo lolugatsha kweyakhe imali yebudget. Kwezemidlalo intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji uphatha udaba lweqembu leHighlanders lona eliqhubeka litshila umoya wabalandeli balo ngemva kokunqotshwa yi-Chicken Inn nge-3-2 ngesonto lehla layahlala endaweni yetshumi kungalani yemiklomelo e-Premier Soccer League. Lingakhohlwa uhlelo Live Talk usihlaziya udaba lwelanga leWorld Disappearance Day. Lilalele lezindaba ngokugcweleyo lezinye ngo-8 o'clock ntambama khonapha ku-Studio 7.